udibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana u-Owen Mthobi Moyo yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy masambeni kuye siyezwa okunenge Owen ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4 welcome
Hayi lati siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy. Isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi the power anger over joy so laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba then xa sikelele sana sithi the power anger over joy bese kubuye subtitle enjalo kuyibiza ngokuthi powerpoint title yethu yona in the valley of dual identities kuza power futhi ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo nakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu ngithethe almost 1 year ngisamanti ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamangekho khathana inhle ezingeni eliphezulu kwezemfundo ngisezingeni nje eliyi-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijulile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhandi kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile lolu gwalo bezizinengi kakhulu okuhlanganisela lele ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe
ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo
okay ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi wo olamandla ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla ikanti-ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu
umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna ngibe layephi
kwabasemazweni iyatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype The Power, Anger Over Joy ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami ku-Facebook page yami u-Owen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe engange-$30
hayi siyakuzwa umbuzo wami ukugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo eziningi ezitshiyeneyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kamnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe
okay Charles Mungoshi was a spectacular writer so ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangako ukuthi ukubhala kuyindlela yokuthiyela i-generation ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni
Owen Mthobi Moyo umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen
hayi sibongile kakhulu
mthwakazi omuhle kwanele kwalamuhla abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove hayi isikhathi 2 sekumele ngilishiye mthwakazi omuhle bye bye